So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMpalakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Imizamo kahulumendena le ekhona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube.
Luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya.
Uma lemaminithi 500,000 la kunamuntu ongakutshela ukuthi uyavela laphi, uyavela kuyiphi ibudget. There is a problem, kumele kubuzwe.
Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali iyanikwa abaphathintambo bakarhulumende yokuthenga izindlu. Baningi abantu abakhangele ukuba ele Morocco lizangena kwisigaba se-World Cup final. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa umoya. Umnangagwa owethule umbiko lo kuphephandaba leSunday Mail namhla uthi kumele njalo kulungiswe imitshina yokuphehla umlilo kagesi ewange lezinye indawo. ELeZimbabwe libhekane lokusikelela komlilo kagesi okwenza abantu abaningi bewusebenzise okwesikhatshana zonke zonke. UMnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi kumele uhulumende ezame ngamandla wonke ukuba alungise uhlupho lolu.
Imizamo kahulumendena le ekhona eyokuthi indlela yokuvuselela amandla kagesi iyindlela uhulumende njengomongameli ethulile ukuthi indlela uhulumende ayikhangeleleyo ukuthi ayiqhube. Kodwa khona kokutsho ukwesabela olakho Gibbs ukuthi kwesinye isikhathi imali ezinye zingaziphandulwa aliqiniso kuyenzakala lokho ngoba kwesinye isikhathi hanti uhulumende usebenza ngokuthi ukuthumela abantu abazakwenza ney'ngathi ezizakwenza zenezo. Akuswelakali into ezinjengalezo njengoba kade siyakhangela even e-South Africa ngale yabona i-Eskom yenalena la yilo hlupho olufana naye leli hlupho undaba lwamagesi lunabile kakhulu lugcwele indawo yonke. Ngokunjalo kodwa imizamo kahulumende ikhona imele nathi siyisekeleni sibonele ukuthi kuzasifikisa nathi ngoba udubo lwamagesi lukhona sinidube asomanga lawo amagesi udubo lwamagesi lukhulile ngako ngesho kumele uhulumende masinyani sibili ngokuphangisa abone ukuthi kuba nemizamo yokuthi ancedise abantu phakathi kodubo phakathi kwayo.
Nxa uhulumende ezama ukuthi ancedise abantu khonapho siyabona ukuthi imali iyaqamjulwa sibili okunye okumangalisayo ayiso ziqanjulwe futhi njalo.
Kungumlandu kahulumende ukuthi ananzelele ukuthi enhlelweni zakhe eziqakathekileyo kangaka ayisiyo ndlela yokuthi abantu bebebetshuza izimali betshontsha besenza izinto ezingayisizo. Ngokunjalo kumele ukuthi uhulumende abe nendlela kakhulu yokunqabela ukuthi imali lezo zilandelelwe zibone ukuthi zisebenze kuhle. Kungumlando wakhe uhulumende khonokho. Kunokuthi nje kuphonge uyibekelwa nje abantu bezenzela ubusela besenza landana imisebenzi yakhona icine ngasaphutshana imisebenzi yakhona icine sithi isalele endleleni. Siyakubona khona kwezindawo even ekwenzeni into emgwaqo imali ziyasibela zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo. So kumele uhulumende kumele kwelungiswe ngoba i-corruption iyegcweleyo kakhulu kwezilisa amalawo.
UMnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Siyabona ukuthi umnumzana Emmerson Mnangagwa ubelokhu ebusa okweminyaka emihlanu edlileyo. Udaba lwemagethi lokhu elikhulunywa usokunyekeke. Kungenzeka na ukuthi konke lokho okukhulunywayo okwamawindimila awegethi okuvuselela iwange kungenza ngelanga elilodwa? Hatshi, lokhu nje kuye ngabantu ngoba siyazi ukuthi soqondane nokhetho. Ilizwe lethu seliphele nzima ngokusela ugesi. Kuyatshengisela nje ukuthi laba ababusayo bathembisa nje amanga akulalithaba ngalento sokuphambanisa.
Siyakhumbula ukuthi kwakumele kube lama solar farms kumbe ngithi ama plaza ukuthi kube lomlilo kagesi usetshenziswa ke ilanga. Kwathini konke lokho baba Mgwenya?
Iqiniso ukuthi leza uthiwa khona umnumzana owucinga chivayo wayenike nje izigidi lezinkulungwane zezinkulungwane zemali yangaphandle kwelizwe kuthiwa khona uzakwenza iplazi lokuthiya ilanga eGwanda awule nto yaphumelelayo into imali kanyamalala. So utshengisela nje ukuthi izithembiso zonke ezikhulunywayo izithembiso ezokuthatha imali yemithelo ithathe elizwe imali yemithelo kungelalikho eliphumayo. Iqiniso ukuthi laba abantu ababuyiselayo sebehlulekile abasela amagcebe sukusile nje ukwazi ukuthembisa nje uZulu. Hhathi abantu ngikholwa uZulu sebazi akulanto abangayenza singamanga kuphela.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo besixoxa laye eseHarare. Njalo ke kudaba olufanayo sehlulekile ukuxoxa lo mnumzana uKenneth Chivayo ube ngaphenduli umakhalekhukhwini. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali yanikwa abaphathi ntambo bakarhulumente yokuthenga izindlu. Athi ibandla lezanupf lifuna abantu bekhulume kakhulu ngokunikwa kwamalunga edale lepalamente inkulungwane ezingamatshumi amane zamadola emelika $40,000 umuntu munye ngamunye. Hathi amaqubaquba emali iyanikwa abaphathi ntambo bakarhulumente. Banikwa ngurhulumente ingxenye yesigidi $500,000 umuntu munye ngamunye yokwakha izindlu. Abasekeli babo banikwa $350,000 umuntu munye ngamunye. Umnumzana kucacaphulu omele inkulumane ejale lephalamende ekubandla le-CCC uthi bazahlolisisa udaba lolu ngeviki ezayo. Akesizwe uphulu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance bexoxa ngodaba lolu. Uphulu usungula lingxoxo.
Kule contract etshoyo ukuthi isikweledele sibela asuye mali yokuyajayiva kini bane kuthiwa i-back pay ungayisebenzisa noma kanjani. Ilo msebenzi okumele iwenze kule zinto okumele uzithenge either i-land basically for housing. So kumele ngithenge i-stand seyabanjwa sibe yi-collateral. That means ukuthi asitho sami ize ngisibhadalele njalo uphalamende anytime yangiyona ibuyize ethi ngiprovesa iyabe ngisibeke ukuthi kuthi zikhona. So ngingabonakala ngingathekanga leyo asset yezempitshe i-agreement kodwa okunye esasikubone ukuthi mina nginje this is not the first one. Ikhona yezimoto leyosayijiwayo mina nabanye abambalwa engibaziyo sesike saba semakhoti besisuwa ukuthi zivithele izimali lezo zibhadale izikweletu ngenxa yokuthi bakuthiwa sinikoliyo. So sike sambona uhulumende ukuthi abanye abantu iyabalandelela ithi babhadale abanye njalo ingabalandelela. So siyakwazi ke thina njengabethu ukuze izolo osalo sizima uphile i-commitment yokuthi thina under our government and even now we should endeavor to ensure ukuthi izikwelede lezi ziyabhadala.
Ye kodwa ubona zani ziyabhadalwa yini baba Ncube izikwelede lezi ngoba phela bahola imali encane phela lapha.
Ye izikwelede kuzakwenzaka ukuthi zingabhadalwa ikakhulu ngabezani kuzakwenzakala ukuthi bangazibhadali. Okubuhlungu babudube ukuthi i-democracy kumbe intando yeningi izalimala ngoba ubaba uphulu nxa eselesikweleti akwazi ukuthi izani zasifuna. Sokumele ebandleni lakhe kuthi hayi kakungena uNcube kumbe kungena umoyo abe ngu-MP uzakulwa lapho ubaba uphulu kwesabeni. Umuntu kumbe ngowezani uyakwazi ukuthi kuphiwa i-500,000 loba yena kungasuzi ukuthi kayibhadale kodwa uzabe efuna ukuthi i-500,000 ngithole futhi enye. Esibili uzathe phuma lapha ethwele idemba uzagamula Dube agamule Ncube agamule Mamoyo ngendaba yona le ngoba sokusiba into yemali. Yikho lapha esikhala khona kakhulu thina njenge Freedom Alliance ukuthi nxa kusenziwa izinto zonke ziba commodified kumbe zisenziwa engathi ngezemali kwenza ukuthi umbusazwe wakithi ungahambi ngendlela.
Ye lapha ke uNcube akujoyo babaphulu ukuthi selikwelede impondo kaDwayi amaNdebele atsho njalo akunjalo yini ba
wethu iposition zethibusi ukuthi imali le kumele ibe yimali ebiselwayo njengoba iyabe ingekholathuka kabenze kolokhu abangenza khona mina ngesikhathi selefuna imali yabo kumele bakwenze kuwo wonke umuntu ukuze abisele leyo mali. Ngoba ngizokhuluma ipoint of four zokuthi thina sizayibhadala njani njengoba sikhona i-$200
That is a valid point because I'm not born with the Lalasilis, and with the Sedanis, with the Patel in a comfortable way. So, over a weather, and I would just put us in Yellow Tomorrow's office, who is as long as there is in Jalay. So, I will end because I wouldn't mean to the Ivan Chana, Munche, and I would have been evangelist. Mali. Is a big thing, only about Umutu. So you go to Nagolos and Kutas about back to name Abanda with about in Tambo. You know about the title into the money, Mrs. Amiga, the vast trade and general chill. Why should I end up having a non? Because I'm looking after the first place, but in my number of oil.
What
a chill of triple three commitment yet. You are a man when Iman is listening according to the contract. Women is listening, child of women is the chance.
Nga kukuthi bale mali enje ophulu labanye pho idale lephalamende sebeyakhuluma njani bethi uminister onje ule mali engaka okumele ayibisele kuhulumende kababotshwanga khonapho ukuthi sebenamathisele emdulini lapho.
Ye lapha bafakwe izayeke lapha babudube. Izanu vele ihlakaniphe kakhulu iyakwazi ukuthi kungathiwa sebephiwe imali uZulu akasoze kumphathe kahle kwinto kwakhona. Njalo i-focus ungayinanzelela kayikho ekuthini abantu bezanu ba 500,000. Kuthiwa i-opposition ithethe ama-40,000 isithengwe izanu. Izanu ikwenza deliberately ukuthi ibophanise abantu imisila. Njalo ithi babophanise imisila injalo kukhulumeki nxa ufakwe ikiliwane elidlayo emlonyeni. Sokugcwele kamakhomane emlonyeni yabophulu bazama ukuchasisa ulimi lungena amakhomane kakusakhulumeki. Ibikwazi izanu khona ukuthi kuzakwenzakala. Ibi sisenza uZulu abone i-opposition iyo embi kakhulu nge-40,000. Then yona izanu singathi justified ukuthi vele anti bona ngomaluta vele. Nxa be-thirty 500,000 sokungathi kuqondile. So ikubotshaniswa imisila ukubotshwa izayeki. So kumele uZulu avule amehlo abakhuze ophulu labo kumele abakhuze khona. Abe sekhuza kakhulu izanu eyiyo umaganga ohamba phambili.
Phosele ukugcina babaphulu.
Ye, mina ngifuna ukusho ukuthi mina ukukhathisa kwethu yikho kutshengisa ukuthi i-CCC iyaphendula imibuzo yethiwa bathi i-responsive ayifanga inhliziyo ukuthi nxa kusenzakala izinto abayenzi ama-press conference uze nakuchathisa ukuthi kuhamba njani. Thina sihloko sinayo unembeza sibona kulungile ukuthi uZulu abuze njalo siphendule imibuzo ebuziweyo. Kodwa into esizayenza ukuthi sibone ukuthi into le imali le iyabhadala. Imali emaningi ithi 500,000 akuna muntu ongakutshela ukuthi yavela ngaphi, yavela kuyiphi ibhajethi. There's a problem, kumele kubuzwe. Ngizabona nge-budget debate, imibuzo yale uminista wengekho this week ukhona nekudidi. Kuzabuzwa kakhulu ngokuthi imali naleyo ama-500,000 and so forth. Kawaphiwanga kuphela amaminista, aphiwa abantu abaningi kakhulu imali eningi. Akwaziwa ukuthi ivele ngaphi. So ngizabona ukuthi asilazo kizayele ngoba sizababuza ethi imali ivela umthonjeni owavunyelwayo olegitimate. So angeke kube yinto esivanayo ukuthi sibuze imibuzo. Kodwa le imali engaziwayo ukuthi iyavela ngaphi kuzamele baphendule ukuthi iyavela ngaphi.
Lapha lizwe umnumzana ngokucacaphulu ilunga ledala lephalamende lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okulihlanganiso ye-Freedom Alliance beqoqa le-Studio 7. Sangena kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umhlangano omkhulu owamanye amazwe ezwekazi le-Afrika lelemelika uqala ngolwesibili eWashington DC. Kukhangelwe ukuba umongameli Joseph Biden uzaxoxa kabanzi lenkokheli zikahulumende labane mayelana lezomnotho lokudlelana lelemelika. EleZimbabwe lizamelwa emhlanganweni lo ngumnumzana Frederick Chaba. Umphathintambo obona ngokudlelana namanye amazwe. Lele Russia lihlasela ngamandla kwele Ukraine lapho elahluthuna khona izabelo ezimbalwa. Ibutho lakwele Russia libhomba ngamandla njalo emadolobheni abalisa isigodlo sakwele Ukraine iKyiv. Selibhidlise izititshi eziningi zomlilo kagesi. So isikhathi sezamasiko.
Ukhulwa masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Mathe siyakwamukela kuhlelo kwakho.
Siyabingelela Mthembo nabalaleli bonke.
Siyabona sibili ukuthi kuningi osokuzanywe ngabantu ukuthi kuvuselelwe amasiko. Kuqakatheke kanganani ukuthi kuvuselelwe ezamasiko?
Kubaluleke kakhulu ngananzelela amasiko akithi ngathi siwavuselela kakhulu ku social media. Masovuselela ku social media kusuka ke kube yintsha le kakhulu ethola amadatha esegoli kwamanye amazwe okuyiyo ekuthakazelela kakhulu. Kodwa singabuyela muva kulabantu abasemakhaya lufani Bhinga kubonkayi labana abantu labana basemuva basalele kakhulu endabeni yovuselela ngamasiko loba ngongobatshela ngamasiko okuningi kakhulu abakuzwisisi ngoba kwabaleka kudala. Sikhuluma ngendaba yokuvuselela amasiko kule ndawo okuthiwa yipupu lapha kwathabalalela khona ungathi ubuthwakazi kumbe ngithi ubukhosi yonke into okufanele ukuthi ungalandela kwaZulu kulezi ndawo ukuthiwa kusesandlwana imlando abahlala beyenza every year. So lathi singabantu bakomthwakazi akufananga sigxile kakhulu emhlahlandlela, sayibona imhlahlandlela sivuthiwe, kodwa kubalulekile ukuthi induna zidlala indima yokuthi ipupu igadade zonke lezi ndawo lezo zihanjelwe. Njengamanje kungu-December so November yisi sikhathi sepupu esibaluleke kakhulu. Yizinyanga zokunyamalala kwenkosi yobhengu lo fanele ukuthi kube thiwa manje silungiselela khona lokuyana.
Ye, siyakuzwa Gobalanda sibili, kodwa kumele kuqaliswe mbani konke lokho?
Yintsha thina yizinduna, kanti induna umsebenzi wazo ngowani? Umsebenzi wazo ngokuthola kuphela izimoto. Umsebenzi wazo yiwona lo ukuthi zivuselele amabutho ezigabeni zazo, ezigodini zazo. Yona le intsha le esemakhaya eyiyo ingabamba lokuyana, kuzalunga konke. Because manje ngananzelela thina esegoli yithi kuphela iqeqebana ezibhizi kakhulu sizikhathaza, kodwa izinduna muva azizihluphi ngakho lokuyana. So ngathi azisawazi umsebenzi wazo. So yikubaluleke kakhulu ukuthi izinduna kumele sizifuqe kakhulu ukuthi ipupu ivuselelwe, igadadi ivuselelwe, kungabi imhlahlandlela kuphela.
Yelo ke ngubaba uNkululeko Gobalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu ungadinelwa kusasa Gobalanda.
Badala
awata
kwathini
aya utshela bathi salulandela
salulandela.
Uma manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Umusa kaNkulunkulu lothando lwakhe olungelamkhawulo yikho owenza ubana sihlange namhlanje. Ngakho kufanele ngempela ubana uNkulunkulu simdumise simkhonze, ngobana impilo zethu sonke kungakhathalekile ukuthi ungubani ngaphi njani isesandleni sakhe. Namhlanje ke kuhlelo lokuvuselela umoya sizabuyela encwadini yezaga. Namhlanje sikhangele izaga isahluko sechumi nanhlanu indima yokuqala. Sizwe ukuthi kambe ekuhlakanipheni kwakhe uSolomoni namhlanje usinika ilizwi elithi izaga chapter 15 ivesi lika-1 kufundeka kanje: impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Siphinde njalo: impendulo ethambileyo iyabuyisa ukufutheka, kepha izwi elilukhuni livusa ulaka. Kangazi ke zihlobo zenkosi ezithandekileyo ukuthi lakele unanzelele nje ukuthi nxa umuntu ezithulele engavulanga umlomo ungaza ke utsho ukuthi umuntu lo unje, lokuthi ucabangane nxa eziyelaphana uyabubona nje ukuthi hayi umuntu njengoba nje elomfanekiso okudalwa nguNkulunkulu. Ngobana umuntu enjalo uqoqekile emehlweni ethu, kodwa ke ake avule umlomo omunye yilapho zamangala khona ukuthi kambe nalo umuntu uyawucabanga ukuwacabangene kakhulu mikhonokho akukhulumayo. emagumeni ngiyabuyela futhi ebantwaneni esilabo esibazalayo lesihlala lapho. Izolo bekuzikila ukuthi umntwana aphendule umzali, ngoba umzali yena ngokwakhe bongasiyelo ahlala la egumeni kuphela, kodwa bonke abayintanga yabazali esigabeni bebengabazali bakhe. Akula mntwana owayelelungelo kumbe owayenakanelwa kumbe owayengavele nje avule umlomo aphendulane lo muntu omdala. Manje okwalezi nsuku ngathi sekungokunye nje, ngobana abantwana kuyathi kukhulunywa labo baphendule ngenye indlela ezakuthena amandla. Kabasakwazi ukuthi bazikhibe ekukhulumeni labantu abadala. Hayi, kubuhlungu bazalwana abathandekayo. Sengitsho lasemagumeni, umntwana lanxa into engayivisisanga kumele aphendule ngempendulo ethambileyo, uza kukhulumela okunye okungathi kuyazila. Yikho-ke uSolomon wakunanzelela khona lokho, ukuthi abantu nxa behleli egumeni behleli ndawonye, inkulumo vele zihlala zikhona, phela impilo yikukhuluma, ukukhuluma impilo. Kodwa abesesithi-ke ekukhulumeni lapho zikhona ezinye izinto eziyabe zifuna ukuthi nxa kukhulunyiswana impendulo yakhona ibe ngethambileyo, etshengisela ubuntu, etshengisela ukucingeka kwenhliziyo lokucaca kombono. Ngobana izikhathi eziningi ungabona abantu njengakhonapha emakhaya besilwa ingaba yindoda lomfazi, ingabe izelamani abantwana balapha ekhaya, ingabe ngomakhelwane, omunye uyabe ehluleke ukubeka indaba yakhe ngendlela eqondileyo, abese phendula ngelizwi elilukhuni elivusa ulaka. Uyavuma uSolomon ukuthi abantu umuntu wadalwa elakho ukuthi abe lolaka, kodwa-ke okunye uvusa ulaka lolo zinkulumo eziyabe zingathambanga zivela kulaba abakhulumisanayo. Nkulunkulu asize-ke, asikhulekele. Nkulunkulu okulunga sinike amandla ubana nxa sikhuluma siphendulane ngamazwi athambileyo, singavusi ulaka omunye komunye. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Kwezabatsha namhlanje sikhuluma lo Lazarus Ngwenya ukhona ngale ke ePlumtree. Siyakwamukela kuhlelo, kunjani baba?
Ngiyaphila baba, kithini kanani?
Ye, akutshela abantu ukuthi ungaphi khonapho?
Njengamanje ngise St Joseph Mission la esigodini saseKhezi duze nje nomfula uSmuke.
Ye, wena udabuka ngaphi kwakhona?
Ngidabuka khona la emathojeni esigodini saseKhezi, ngekuhlukaniseke kancane nje half Plumtree half Khezi, kulapho ngidabuka khona khona la kwelasemathojeni.
Ye, wena ngumunye wabasakhulayo, akusitshela ukuthi kambe liphila njani khonapho?
Khona ezweni isimo sithanda ukuba bucayi, kodwa nokho siyaphila. Singabantu sizama ukuhlanganisa ama 1212 ukuze abantwana balale bedlile phela.
Yes, ngathi zihlanganisa njani ukuthi abantwana bedle?
Baba, eqinisweni impela engingakusho ngaphandle kokuthi sicine khona mhlambe ekulimeni, noma nje imvula zibuye zisiphoxe nazo, ngoba ngaphandle impela kokulima ayikho enye into esibili ongaphinde yenze la ekhaya. Siyalima mhlambe uma sivulile ke leso sivunenyana esincane, bese sizama ukuthi okunye sifake ekudayiseni, okunye njalo kuye esiphaleni.
Kuyasebenzeka yini? Kuyalimeka yini ngokubona kwakho?
Kuyalimeka baba, njengamanje imvula bezinethe kahle kakhulu, ngathi nje around Plumtree lapha eMangwe nakoKhezi imvula zinethile, siyalima phansi kuhle, siqine kakhulu futhi ekufuyeni. Ngempela lapho ngathi kungcono khona kusemfuyweni, siyafuya impela, bese sithi khona lapha emfuyeni bese sizama ukudayisa leyo mfuyo ukuthi sise abantwana ey'koleni nabathole ukudla nengubo kanjalo.
Ye, sizokuthiwa-ke le nkinga yamasela sibili atshontshe inkomo, sokume njani khona?
Isimo sobusela njengoba ngikhuluma ngokufuya baba, sihlupha kakhulu isimo sobusela ngempela, amasela afike egqatata amasela hayi nokuthi abasantshonti bayayithatha imfuyo yethu, le nkinga esibhekane nayo kakhulu. Kodwa-ke ngakusho kugcwala umlomo ukuthi bese sikhulumisane ney'khulu zethu abaphathi bey'ndawo, singathi nje uhulumeni wendawo, uhulumeni wasemakhaya, sikhulumisane kakhulu ney'nduna zethu ezabelweni, singaba nobaba uBhango, ubaba uChisi.
Ye, siyabonga kakhulu-ke lezo-ke ngezabatsha. Sike singene kwezemidlalo. Iqembu leMorocco lilwisa ukuba ngelakuqala kuzwekazi le-Afrika ukuba zintshantshu zomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele. Kubika uJoseph Njanji.
Sekusile amaqembu amane kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshe zomhlaba jikelele o-World Cup 2022 oqhutshelwa kwele Qatar. Amaqembu la ngele-Argentina lona elizadlala le-Croatia kanye le-France yona ezanqikelana le-Morocco. Umqeqeshi womdlalo wenguqu osebenza labasakhulayo ubuthe lethungwenya uthi loba yiliphi iqembu phakathi kwamaqembu lawo alilalo ithuba elokuphakamisa inkezo ekupheleni komncintiswano.
I think kule 50-50 a chance for everyone. Kangela Morocco defensively very solid. Kangela France yona idlala using the transition. Kangela Argentina they are a passing team. Croatia a passing team. So in terms of who goes to the final, it's a 50-50 chance. Nankangela the first semi-final Croatia and Argentina. The styles of play are posanga na hambelana. They are trying to build from the back. Ngale both teams are playing from transition. So it's a 50-50 chance, but I bet Morocco has a better chance to reach the final, and perhaps may be lifted. But someone would say, but in sense, more enthusiastic. You know? So I'm vouching for Morocco Croatia final, and perhaps luckily for us, Morocco might.
Umdlali wenguqu uphindane ngwenya uthi ukhangelele iqembu le-Argentina ukuba kube yilo eliphakamisa inkezo.
Ngibone ngani ngathatha i-cup Argentina. Ama-reasons ami ukuthi vele i-cup le they wanted to and they survived endaweni ezikhushayo. France ngiyayibona sibili, angiyibonile impact yayizulu, but hayi game lani ibi-bias u-referee laphana. So ama-chances ayo vele ukuthi singawina laphana. Next game yayo angibone ngani lo. I think we will use it in nature because we don't know if we will win World Cup. I'm going to miss. If we retire like World Cup.
Omunye njalo umqeqeshi wabasakhulayo Anele Nyati uthi ilizwe leZimbabwe lingabe limisiwe ukudlala lamanye amazwe kodwa kuningi elingakufunda elizweni leMorocco.
Morocco, they went back but trace some footsteps of what from a developmental side they are doing something over there. Women's football, they are doing something there. Kadesi they have a target for 2024. We need so and so a number of women playing football. We need so and so a number of young boys below the ages of 10, below the ages of 11, below the ages of 12. So, which means, Guti, the moment we still have, we still have, what you call, progression. And with those FCWAs, we can retrace, so I think what we need to do as a nation, development is the way to go. Why am I saying this? If we can channel back our resources, with development, right? We then fix these administration issues as well as a nation. I think ZIFA and SRC they can reach a consensus there for good sport is kubekele phambili as a whole because it is what we need. Ngoba kathesi kwase kuthiwa Zimbabwe qualifiers. Sebe silawo ama chances lati ukuthi sinjani qualify given ukuthi sekusekule one slot esisaphiwa futhi Africa. So I think in a nutshell what I'm saying is ukuthi we need to have a blueprint as a nation. Singaba le blueprint leyo siyilandelele.
Imidlalo yesigaba sesemifinal iyaqala ngolwesibili mhlazile 13 lapho iqembu le-Argentina elizadibana khona lele-Croatia kuthi ngolwesithathu iqembu le-France lizanqikelana le-Morocco. Amaqembu azanqoba kusigaba sesemifinal azadibana kufinali ngensonto mhlazile 12. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ngakhiphi uthelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo luqhubekela phambili uhlupho lokusilela kwamandla kagesi nesikhathi umongameli Emerson Mnangagwa esithi kumele kube lamapulazi okuphetha umlilo kagesi kusetshenziswa umoya. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi azahlolisisa umthambo wemali iyanikwa abaphathintambo bakarhulumente yokuthenga izindlu lomhlabathi wokwakha izindlu. Baningi abantu abakhangelele ukuba eleMorocco lingangena kusigaba se-World Cup final. Ndingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text kunombolo ethi 202-465-0318. Ngizaphinda njalo +1 202-465-0318. Olivalisa ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.